Ya, mona zani kuza bahwethi nje siqhubeka siya phambili sisiya ku-conference le ezayo. Bangasibona last year kwayenzani udubo ngumjuru kodwa kathi sokuphindana udubo emashini mangakho. So umbona wami njengoba umongameli la sekhanye semdala as long as lokhu eqhubeka ekhula, so sibawesi indaba ye-factionalism izaba bawesi akula faction ezalala kusukela khathesi. Ifaction ilaya emashoni layo izadinga amacebo lamaqhinga okuthi izivikele layo izibeke endaweni yokuthi la ingaba namandla. So mona khona kuzabawesi asikaqalisi
abangaba bekhangele isikhundla sikamongameli Mugabe laba abakhulunywa ngukasukuwere Nkomo ngobani ngokubona kwakho?
Bona ungabe ugocela no-vice president Emmerson Mnangagwa le hlangothi aliholayo ngoba ngasikhangelisisa ukasukuwere okuhlangothi leli elisekela uGrace Mugabe elibizwa kuthiwa i-Generation Ford Mnangagwa kuhlangothi laye. Simonezani labo bakhuluma ngo-Emmerson Mnangagwa vice president nabasekeli bakhe.
Isingabona yini Nkomo alubana bethe baxabana kwaphumela egcikeni ubaba Mnangagwa bemwisa phansi bemxotsha ngendlela abenze ngayo umjuru?
Kungenzakala sibikhona lokuthi bemxotshe kodwa amboni ukuthi bangakwenza within 2 years ukuthi bexotshe abasekeli ababili iminyaka emibili elandelana kuyokhayezani sebele abasaqoqekanga kuhle. Kungenzakala kodwa ngasigayela ngezombusazwe sibili kuyaba ngiyinto esibengabalimaza kakhulu.
Ngandlela bani?
Ngokuthi ukuthi vice president aba yi-2 in 2 years yabokhensela ukuthi vele abaqoqekanga kule ngxabangxoza party yabo. Siyabogqade ukuthi bezame ukukhontena bezemanage Mnangagwa kodwa bengamxotshanga ngoba bengamxotsha njalo engahambe i-general abomjumi i-general abo-MDC.